So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walambulela Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa sibhangele inani labantu abalomkhuhlane lowe-COVID-19 umhlaba wonke jikelele, size sikhangela ke kwisigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siye qansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokulivalile.
Abogatsha lwezempilakahle bathi inani lasebefunyenwe bele-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamachumi amane lasithupha, i-46. Emhlakeni jikelele sebeyizigidi phose ezinhlanu, i-4,805,210.
Bone ngani lokho okukhulunywe izimpeki ukuthi abantu abethu babhale lanxa bengenelisanga ukubhadala baqede i-exam fee kaJuni. Bone ngani ngumbono omhle kakhulu, siyakwamukela kakhulu ngoba izikolo zavalwa masinya singakaqedi ukuthi silungise lezo zimali.
Samukelwe ngenjabulo isinqumo sokuthi izifundi eziloba imihloliso kanhlangula zenelise ukubhala lanxa zingabe zehluleke ukwengezelela imbadalo ebifunwa nguhulumende eyama-examination fees. Abezempilakahle bathi lanxa umkhuhlane wesihlabo se-pneumonia uhambelana legcikwane le-COVID-19 wona uyelapheka umuntu asile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuthi inani lasebefunyenwe bele-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamachumi amane lasithupha, i-46, wasinda abalichumi lathoba minwembili, i-18. Okwamanje abagulayo nge-COVID-19 sebengamachumi amabili lane, i-24. Njalo igcikwane leli selibulele abane. Asebehloliwe ukuba balaleli gcikwane lobahashi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngomvimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamachumi phose amabili lanhlanu, i-28,019. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezinhlanu, i-4,805,210. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula ezingamakhulu amathathu, 316,732. Wodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili, 1,860,015. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamachumi adlula ayisithiyagalombili, 84,844 asebefunyenwe belegcikwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu, 2,770, kwasinda inkulungwane ezidlula amachumi amathathu, 32,613. Kusenjalo, izakhamizi zakoBulawayo zithi kuyadingeka ukuthi uhulumende engezelele inhlelo zakhe zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus kusukela kuma-ward level abo kusiya phezulu ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalo. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi lanxa inani labantu abahlaselwa yileli gcikwane likhuphuka, imizamo kahulumende yokuthi aqale ahlole izizalwane zeZimbabwe eziphindela ekhaya zivela kwamanye amazwe ngohlelo lwe-quarantine liyancomeka ngoba yikho lapho okutholakala abanye abale-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi eswelakala edolobheni lakoBulawayo, njalo kusukela namuhla abantu bazawathola okwamahola angamachumi amabili lane ngeviki, okuzabangela ukuthi kube nzima ukuvikela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubela uMnumzana Dube.
Nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe-COVID-19 umhlaba wonke jikelele, size sikhangela ke kwisigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siye qansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokulivalile kuvulwe okuthize nje kancane kancane kona kana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulwa kwawani kulengozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lo mkhuhlane kugcina sokusiba lengozi empilweni zabantu
kodwa amaqhinga wonke kahulumende awukuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ungathi mahle kumbe ayasebenza na
ikhonkana kuvalwa kwelizwe singathi i-lockdown kwanceda kakhulu ngoba kwenza ukuthi kungabi lokumemetheka kwalowo mkhuhlane lakadesi leli qhinga lokuthi abantu bonke abafika bevela ngaphandle kwelizwe kuzamele ukuthi babe ku-quarantine khonokana kuyasiza kakhulu ngoba ungananzela abaningi kathi asebebanjwa ukuthi balo mkhuhlane ngabantu ababanjwa bekuma-quarantine centers ukuthi ngathi bavunyelwe bangena phakathi komphakathi bekungasala sokulo mkhuhlane omemethekileyo kakhulu kodwa ke-ward level asikatholi ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe sibekwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe ba-testa
inhlanganiso yakho yayithe ilobele uhulumende ukuthi udaba lolu lokuswelakala kwamanzi lube yi-state of emergency selingaphi ngalolu daba njalo libona ingani kuzaba lobubelo yini
abahlali bakobulawayo mbe singathi izakhamizi zakobulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi kathesi sikhuluma nje i-council ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamachumi amabili lane singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla kungahlali isikhathi eside bengagezanga impendulo evele ehhovisini kahulumende mbe singathi kamongameli lanxa engasabuyanga njengencwadi ebhayelwe inhlanganiso njengoba sasiyibhalile thina kodwa esikunanzelelayo ukuthi esingathi ngama-outputs ngoba ama-outcomes kuyaveza sobala ukuthi ihhofisi kamongameli iyawuphendula umbiko esasiwuhambisile ngokuthi amanzi akobulawayo sesengozini ungananzela kuqale kwakhithwa imali engange-$10.6 million zimbabwe dollars ihanjiswa enyama yendlovu ukuthi kuyelungiswa izibhorane zenyama yendlovu kwalandela-ke ukuthi umphathintambo wakobulawayo ujudith ncube wavakatshela kugwayishangani idemu emalangeni adlulileyo siyakhangela ukuthi umsebenzi laphana unganani ngoba lelana ilidamu esilithembileyo ukuthi lingaba khona lilamanzi amaningi ukuthi nxa selisebenza abantu bakobulawayo bangabhenefitha kakhulu uhlupho lwamanzi luphele emalangeni asanda kundlula futhi uzananzela ukuthi ubaba uJulai Moyo onguye okhangeleke ngogada lwezabelo okuwafika kobulawayo xokusana nama-councillors kanye le-management ucutshungulwa lona loludaba lamanzi akobulawayo kwaphindwa njalo kwaba le-company yama-enjiniya esingathi yi-independent from i-view yala ma-councillors ako-city council ukuthi kube lo mqondo osingathi khona uzancedisa uhulumende la ibikhona futhi kobulawayo emalangeni asanda kwedlula konke khonokana thina sokuthatha njengokuthi yimpendulo yehhofisi kahulumende mayelana le ncwadi esayibhala njengenhlanganiso yobulawayo progressive residents association ukuthi uhlupho lwamanzi akobulawayo sokumele udiklelwe lube i-national disaster so yimpendulo esithi siyayibona ngezenzo ezenzakala kugrawundi
lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo progressive residents association esixoxelayo ekobulawayo
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave
abohlangothi olubona ngemihloliso kugatsha lwezemfundo olwezimsec babika ukuba izifundi eziloba imihloliso ngenyanga ezayo kanhlangula ziza kwenelisa ukuyibhala lanxa zingabe zehluleke ukwengezelela imbadalo eyayifunwa nguhulumende eyama-examination fees umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
Lokho kuphume ngesikhathi abezimseki bephendula imibuzo phambi kwekomiti yedayela ephalamende ebona ngezemfundo ngesimo semfundo elizweni ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana le-COVID-19. Umgcinisihlalo wale komiti ongummeli wakobulawayo ephalamende elilunga le-MDCT ekhokhelwa ngunkosikazana Thokozani Khuphe, unkosikazi Priscilla Misiyayirambe Mshonga uchasisa ngalokhu.
Yikho sekuvunyelwe nguhulumende ukuthi hhayi umntwana wonke oregistileyo lanxa engabhadalanga kuyamele abhale uzafunyela ukuthi abhale sibe sesikhanyela-ke ukuthi into lezi zokubhadala zizaziletha njani.
Wengeze echasisa ngendlela izikolo okumele siziphathe ngayo ukuze zilungiselele ungathelelwana komkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi semhloliso.
Kulezikolo leziyana ezithiwa khona ngama-satellite schools. Isikole ezinjalo zivunyelwa ukuthi zifundise abantwana, kodwa azijayelanga ukuvunyelwa ukuthi abantwana babhalele khona. Bakhulumile ukuthi izinto ezihluphayo kaninginingi izinto zokuthi kwesinye isikhathi kuyabe kungela zitulo, kwesinye isikhathi kuyabe kungela matafula ngikhona ukuthi babhale kuhle. Esikukhulumile lapha ukuthi sizakhuluma le ministry nge-Wednesday ukuthi ngeke yini sakhangelisa ukuthi izinto zona lezo ngeke sazidinga yini ukwenzela ukuthi nge-COVID-19 yona le abantwana babhalele khonapho abafundela khona, ngoba bangabe besukuma lapha bebekhona besiya kwenye indawo lapho kugcina sekusenza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union, ATUS, umnumzana Nation Mudzithirwa uthi izikolo kakumelanga zivule nxa uhulumende engalungelanga ukulwisana le coronavirus ezikolweni.
Siyakuyamukela khonoko okuthiweyo yiZimsec ukuthi abantwana sebangabhala inhloliso bengakaqedi ukubhadala ama-examination fees abo. Kodwa iZimsec akumelanga igijimisane lezinto zama-examination dates, ngoba asiwazi ukuthi isikolo ziyavulwa nini. Ukuthi isikolo zivulwe kumele i-coronavirus siphelile. Kumele sekube lama hand sanitizers, lama face masks ezikolweni. Kumele futhi kube lesivumelano phakathi kwama teacher lohulumende indaba zama salaries. Nxa uhulumende engasibhadalanga imali kade siyicela kudala, imali ehambelana lemali kade siyihola ngomnyaka ka-2018 kubuyela emuva in US dollars, angiboni ukuthi isikolo singavulwa.
Omunye umzali waseHarare, unkosikazi Priscilla Dube, wamukele ngenjabulo lesi sinqumo.
Mina njengomzali ngibone ngani lokho okukhulunywa yiZimsec ukuthi abantu bethu babhale lanxa bengenelisanga ukubhadala baqede i-exam fee kaJuni, ngibone ngani ngumbono omuhle kakhulu. Siyakwamukela kakhulu, ngoba izikolo zavalwa masinya singakaqedi ukuthi silungisele lezo zimali. Kwaphinda kwaba lama-lockdown, so thina abanye siyazisebenza, imali lezo besingakazihlanganisi. Isikhathi sesifikile futhi ukuthi babhale. So lokho okukhulunywa yiZimsec mina ngiyakwamukela kakhulu, ngumbono omuhle kakhulu. Lanxa nje sizaphela sizibhadale lezo zimali, kodwa kwakathethi njengoba abantwana sokumele babhale, kuthe sethi iZimsec iqakathekisile imfundo yabantwabethu.
Izifundo eziningi zithwele nzima ngenxa yezikonzo ze-lockdown, ngoba zisehluleka ukufunda, kuthi labo abalemali bebeqhubeka ngezifundo enkundleni zebulenjini eze-intanethi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiyumlondolozi Ndlovu.
Silokho sikudaba lunye olwezemfundo. Umphathintambo wezemfundo e-primary le-secondary, umnumzana Kane Matema, ubike ukuba ngenxa yenani eliphezulu labafundi kanye lababalisi, kuqakathekile ukuthi luhlolisiswe uhlelo lokulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus ezikolo zingakavulwa. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah we-Studio 7.
Lokhu ukutsho esungula inhlelo zakoBulawayo zokulungela ukuvulwa kwezikolo ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19. UMathema ubike ukuba inani labafundi ezikolweni liyedlula izigidi ezine, lababalisi abangaba zinkulungwane ezedlula ikhulu lamashumi amathathu, 136,000. Uqhubeke ethi ngenxa yaleli nani eliphezulu kangaka, njengohulumende bakubone kuqakathekile ukubana bakhuthaze abantu bonke elizweni ukuba bancedise ukulwisana lokumemetheka lokuthelelwana lula kwe-coronavirus, ngoba abasakhulayo beyibo elakusasa lesizwe. Ngakho-ke konke lokhu kungafezeka kuphela kuqaliselwa ezikolweni. UMathema uthi ngokuqhamuka kwaleli gciwane kuqakathekile ukuthi abantu baphume lamacebo amasha ukuze imfundo yabantwana iqhubekele phambili ingaphanjaniswa. UMathema uveze njalo ukuthi njengokutsho kukamongameli Emmerson Mnangagwa, izikolo zizavulwa ngezigaba ngezigaba, kuqala ngalabo abalungiselela ukubhala imihloliso. Kodwa kwamanje uthe njengohulumende abakaphumi losuku lokuvulwa kwezikolo. Akwaziyo ukuthi kulezikolo ezingaba ngamakhulu athoba 800 ezizabhalelwa imihloliso okumele zibe yizo ezivulwa kuqala njalo kuvezwe lokuthi malungiselelo bani esezikwenzile ukwamukela izifundi. Amalungiselelo lawa akugqela izembatho zokuzivikela ukuthelelwa iCOVID-19 ezinjengama mask, imithi yokulondoloza izandla zihlanzekile, eyama sanitizers lokunye. Mathema uthe ujabuliswa ukubona ukuthi imizamo kahulumende yokufundisa uzulu ngokuzivikela okugoqela ukuqakatheka kokungaxhawulani izandla iyalandelwa njalo iyanceda kakhulu. Abenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association kobulawayo eyeZimta labo bathi amalunga abo aseqalile uhlelo lokuthunga amamask besebenzelana lesikolo semfundo yaphezulu somsebenzi wezandla eseEhlekwini Vocational Training Center esitholakala eMathebeleland South. Lokhu kubikwa kuyimizamo yale inhlanganiso yokunceda ukuvikela ababalisi labafundi ukuthelelwana lula umkhuhlane weCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoPraxedes Jeremiah.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligcikwane le-coronavirus, kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwaleli gcikwane asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Abezempilakahle bathi lanxa umkhuhlane wesihlabo se-pneumonia uhambelana legcikwane le-COVID-19 wona uyelapheka umuntu asile. Yomibili imkhuhlane ihlasela amaphapho, kodwa ke iCOVID-19 lokho ingakatholi umuthi ongawelapha, kungakho kuthotshwa inhlungu ezilethwa yiwo umuntu aze asinde kumbe ehlulwe yiwo. Ugcina uthatha umphefumulo ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu baxwayiswa ukuba bananzelele ngoba indlela i-pneumonia ezivezwa ngayo ifanana le-COVID-19. I-coronavirus iyabangela ukuba abanye bagcine besiba le-pneumonia, ngakho ke abezempilakahle bathi kunzima ukwehlukanisa ukuthi leyi nge-COVID-19 kumbe ngesiyijayeleyo. UDokotela Mthabisi Anele Bebe uchasisa kabanzi nge-pneumonia.
I-pneumonia kuthiwa yisihlabo ngesiNdebele. Umkhuhlane o-affecta amaphapho, umkhuhlane othi ungakubamba umuntu usuka aqalise ukukhwehlela, ezomzimba utshisa, nxa ungaqhubeka usiya phambili uze omunye engasakwanisi lokuphefumula kuhle, sithi engaphefumula ezwe angani usegalula.
Uyaqhubeka uDokotela Bebe echasisa ngobudlelwano bemikhuhlane yomibili.
So utholakala kakhulu ebantwini ababhemayo, abantu abalabo HIV, abantu abanemkhuhlane yetshukela. Abantwana labo babanjwa umkhuhlane nalowo we-pneumonia futhi, but okuqathekileyo ukuthi uzule inanzelele nje ukuthi indlela otshengiselwa ngayo uhambelana le-corona naleyi.
Umongikazi wakobulawayo unkosazana Nozithelo Dlodlo upha izibonakaliso zemikhuhlane leyo mibili.
I-pneumonia ihle umuntu evele aqale ngokutshisa umzimba, ukugula kwangikhona kuba masinyane, umuntu ehluleke ukuphefumula, isifuba sibe buhlungu njalo kube lesihlabo ahlatshwe esifubeni. I-corona ke yona izibonelo zayo yikuthi umuntu uqala ukugula nje njengomvimbano, njengento nje encane, umkhuhlane wangikhona ube ulokhu ukhwela. Lokutshisa komzimba kukhwela kancane kancane, ukuthi umuntu uyakhala ngomphimbo, umkhuhlane wangikhona ubulokhu ukhwela, agcine sesehluleka ukuphefumula kuhle ngenxa yokufa kwenyama zamaphaphu.
Uyaqhubeka umongikazi Dlodlo echasisa ngendlela zokwelapha isihlabo kanye lokuthoba inhlungu ze-COVID-19.
okwamanje akula muthi okuthiwa loyi osibilwe lapha iCorona. Okwelatshwayo zinhlungu kuphela eziyabe zidalwe yileyo corona. Nxa umuntu ehlanza uyaniwa ama-drip, nxa engaphefumuli kuhle uyaniwa ama-oxygen, nxa lezinye inhlungu uyanika amaphilisi okuthoba lezi inhlungu. Kodwa aqonde qho ukwelapha lowo mkhuhlane amaphilisi akula. Inyumoniya ke ilawo amaphilisi eqondayo sibili ukuthi nxa kuyikuthi amanzi lawo abekhitshwe esifubeni ayathathwa ahanjiswe elab ayibonisa ukuthi amaphilisi angelapha lowo mkhuhlane kuyini. Kuba lula ke ngoba kuyabe sokusaziwa ukuthi idalwe yini leyo nyumoniya iyelapheka.
Umnumzana Lizwe Ndiweni isakhamuzi sakoBulawayo ukhuluma ngendlela abazisebenzisayo ukwelapha isihlabo senumoniya.
Isihlabo igazi eliyabe limile emuntwini ukuthi kubangelwa yini asiwazi, kodwa njengona iyelashwa nje ngamanzi atshisayo kahle kahle. Yathoba umuntu ngamanzi atshisayo kumbe udinge umuthi nje wokurabha. Umrabhe nje kuyabe kubuhlungu, kubuhlungu zilwa kwinto kwangona. Kodwa kuzame aqinisele lowo muntu umrabhe aze kuze utshise sibili, ngoba igazi lena kumele liqale ukuhamba, yikho ukuthi abe ngcono.
Abezempilakahle bathi isihlabo senyumoniya asivamanga ukuhlasela umuntu oqinileyo, kodwa kulabo ababhemayo kumbe abake babhema empilweni yabo, abalegcikwane le-HIV kanye labalomkhuhlane wetshukela owe-diabetes. Bathi njalo isihlabo senyumoniya sihlasela ngamandla ngesikhathi esifitshane, kuthi i-COVID-19 iqala nje kuyinto encane enjengomvimbano ibisiziveza ngezinye izibonakaliso ngokuya kwesikhathi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe abalaleli beStudio 7 bekhuluma ngababhekane lakho empilweni yangalezi nsuku ngesikhathi amazwe omhlaba elishana le-COVID-19.
Igama lami ngu-George Nyoni, hlala ePuna South laphana emakharatini. So impuphu iyahlala isikhathi ingabuyi laphana emakharatini. Ngayisibuya abantu balokuminyana, balokuminyana kathi sizithengiswa ngamabhuku, amabhuku. Kodwa balokuminyana kakhulu abantu beminyana ukuthi ngawe kuzabuya i-COVID, khona abantu bazathena okubuhlungu. Balokuminyana, balokuminyana, ukhane uthi uhulumende kweZimbabwe ehlule ukuthi impuphu eyenelise ukuthi ibuye ibuye ngobuningi. Kanti sile more than 60 ngekho. So abantu baphila nzima, abantu lapha engikhona ePuma South emakhaya abantu bayafa ngendlala. So lapha iyahlala isikhathi ingabuyi. So yazama ukuthi uhulumende limkhuthaze, uhulumende ukuthi elethe impuphu ngendlela e-right ukuthi abantu beyithole. Hayi sibuye abantu babazabesebutheni, kuyabe sekusenye ePuma South lasephela ndaba. Kuyabe kuminyene, kuminyene, kuminyene. So abanye abantu bayafa ngendlala. Uthi uhulumende kwakwanisa ukunika abantu ukudla.
Khulumayo ngu-Gregory manje unjengisegoli ngisesitarafeni yajokha, baningi abajokhayo lapha, kodwa hhayi bayilandela imithetho nikela bafakiwe la mamaki khona. Hhayi akugcwalanga abantu esitarafeni.
Lingabe linjani kumthwakazi okhulumayo ngu-Cosmas Ncube? Izimo esibhekana nazo ngapha kwele South Africa singabantu, into esikhalisa kakhulu ukuthi baningi abantu abafisa ukuthi ngabe babuyele emuva. Abantu babelawa yikho ukuthi uzathi ngapho utestile bethi awunayo leyo ntsholongwane, ucabanga ukuthi uzafika futhi ngale ekhaya ufuka utest uyohlala amalanga lawa ababalayo, ngapha esandleni ungaphathanga. Lo yinto esibulala abantu. Angeke yini sicatshangele mhlawumbe ukuthi othestiweyo kube nencwadana athize udaye mina ngithestiye sengi-right, uthathe usiyekekela kini uyohlala uphumule. Ngoba isimo sesikhona, izidingo zabantu ziningi ababhekane nazo. Abanye banabantwana, kubuhlungu kakhulu abantu nabanabantwana obabona ukuthi indlala siyishayile. Umuntu asethi nabantwana abangangizaya ngaphi, kube nzima. Singathi singahlaba umkhosi lo uzwakale endawo zonke, sike siphakanyelwe nathi hlabe kube khona usizo othize olungenziwa ukuthi asebethestile ngeke bahambe yini basiwe emakini. Abantu bacabanga isimo sonsane sibakhona ukuthi nizafika lapha kana futhi ngifike ebhoda ngihlale. isisimo esikhala ngaso singabahlabezulu ukuthi malizwa izikhalo zethu songadinga sinceda kuleyo ndima leyo. Yiyo into echaya abantu bakithola sebebhenzela indlala ngoba cabanga kuyafika quarantine ahlale futhi isikhathi eside bhoda engenakudla enabantwana nemali ingekho akele size mthakazi kandaba omuhle.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 bekhuluma ngababhekane lakho empilweni ngalezi nsuku ngesikhathi amazwe omhlaba elwisana le-COVID-19. Wenzemidlalo abasakhulayo bedolobheni lakoBulawayo sebethole indlela ezithile zokubaphathisa ukumelana lesimo esidalwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-lockdown. Ukugijima ngenye yalezi ndlela ezibaphathisayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Liyanda inani labantu abavuke ekuseni begijima edolobheni lakoBulawayo ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 wona osuhlasele abantu abedlula izigidi ezine emhlabeni jikelele. Laba ngabagoqela ababevele begijima besakha lokuqinisa imizimba kanye labasakhulayo abangabadlali bemidlalo etshiyeneyo. Umdlali wenguqu uDonald Chiweshe uthi yena ugijima yedwa kulezi nsuku ngoba kungavunyelwa ukuba amaqembu akuthi anise abadlali.
Ya, mina ngihlela ukuthi umzimba wami uhlale ufit. Ukuthi amagame la kuthiwa agasi macasa kami ya ngikhanyela mina ngikhanyethi lami lensebenza lami lapha emgwaqweni endleleni yebhola lo ngozayo ngo-Agasti.
Ugatsha lukahulumende olulawulwa ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni ole-Sport and Recreation Commission lukhuphe umbiko lusithi ezinye inhlanganiso zemidlalo sezizavunyelwa ukuba ziqhube inhlelo zazo nxa zingaba le nhlelo ezokuvikela abadlali. Umdlalo wenguqu kawukho kuluhlu lwemidlalo okuthiwe singadlalwa elizweni ngoba wona ubalelwa kuleyo efaka abadlali engozini. Sitshayisane njalo lamantombazana asakhulayo uWendy uPhumzile kanye loMalaika labo abathi bangabadlali bezemidlalo laba abakade begijima emgwaqweni we-Intemba.
Sithi sibenzeni nawo bodi ukuthi sinabantu emkhuhlane masinyane.
Imigwaqo eminingi emalokishini akoBulawayo iyaphithizela ngabasakhulayo laba yokuseni njalo amajaha asakhulayo uzibusiso noThabiso bathi bona bagijima besuka elokishini lasePhumula baze bephenduka sebefike ejikweni eliqonda enyuvesi yeSolusi emgwaqweni oqonda eKami. Kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19 bebevele bekhona abantu abavuka begijima emgwaqweni njengendlela yokwakha nokuqinisa umzimba kodwa leli nani selikhuphuke ngemva kokuba kumiswe zonke inhlelo zemidlalo elizweni. Imidlalo sekuthiwe isingadlalwa ngebalisa ye-archery, i-pool, i-swimming, athletics, rowing, equestrian, fencing, i-golf, i-polo, i-motorsport, i-shooting, i-tennis, i-chess, ama-darts, i-cricket, kanye le-table tennis. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Akagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi ke sikhangele ebesilazo. Abogatsha lwezempila kahle bathi inani lasebefunyenwe lile COVID-19 eZimbabwe seliqongelaya kwabangamachumi amane lasithupha i-46 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezinhlanu i-4,805,210. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.